siyabonga Chris Lojonga siyalambulela ku studio 7 ngolwesibili mhla ka 2 kunhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Uma bengazanga yabasinika umsebenzi akulela phezu kuya khona lapha kulapha esebenzela khona kube esebenza kwento esizokugcina imuli zethu. So ha akula kwenye lapha esingaya khona uma befuna bazasibulala sikhona. So uma yobuya bethi bazasishaya kube basibulale bazasibulalela khona.
Abaphila ngokuthengisa iHarare bathi kuyadanisa ukuthi uhulumende usecabange ukubahlasela ngabezomvikela kodwa bathi abasoze besuke lapho abathengisela khona.
ESDA ithe ibuya yabona indubo lezi njalo yabuya yalungisa indubo ezibona ziyizo ezihlupha abantu kakhulu. Udubo lwe-health lona lelo, lo dubo lwamanzi, ukuswelakala kwamanzi lapha eStungiza.
Izakhamizi zeChitungwiza zibonga ibandla lenkonzo lamasabatha ele-Seventh Day Adventist ngokuphathisa idolobho lelo kunkinga ezibhekane lazo ezigoqela ezempilakahle lokusilela kwamanzi. Izisebenzi ziyamukela ngenjabulo imizamo kahulumende yokwehlisa inani labantu abagonyulwa imisebenzi elizweni ngokuthi amankampani abaqhatshayo aqale atshengise izizathu eziqinileyo engakakwenzi lokho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abaphila ngokuthengisa eHarare abeNational Vendors Union of Zimbabwe bathi kuyadanisa ukuthi uhulumende usecabange ukubahlasela ngamapholisa langamasosha kodwa bathi abasoze basuke lapho abathengisela khona ngaphandle kokuthi bephiwe ezinye indawo zokusebenzela. Intathe izindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kombiko kamphathi ntambo wentuthuko yamadolobho lezabelo uDr. Ignatius Chombo. Othe izolo omanisipala ilizwe lonke kumele basuse bonke abaphila ngokuthengisa laba phakathi kwamadolobho lakuma Growth Point. Umnumzana Bernard Ncube ungubaba osesemutsha ophila ngokuthengisa phakathi kwedolobha leHarare. Uncube uthi uhulumende kumele alungisise isimo kwezomnotho ehlukane lomkhuba wokuhluphana labo kungasintando yabo befuqwa isimo esikhona elizweni. Wemba phansi ngenduku ethi akasoze yasuka lapho athengisela khona.
Uma bengazanga yabasinika umsebenzi akulela phezu kuya khona lapha kulapha esebenzela khona kube esebenza kwento esizokugcina imuli zethu. So ha akula kwenye lapha esingaya khona uma befuna bazasibulala sikhona. So uma yobuya bethi bazasishaya kube basibulale bazasibulalela khona.
Kazaneli indawo lapho kumele bathengisele khona. Uncube athi kumele yena labanye bakhe baye kizo.
Izinye zakhona zisemagushini ngale kula muntu obuya emagushini ngale ngoba izindawo zawo bafuna ukuthi nasingaya khona ngale babezibhadalisa imali eziningi kakhulu. Asuke sizikwanisa singabhadala ama-$15 ama-$20 ukuthi ngelanga ubhadale $15 yathetha lonilizwe yakho lingela mali njengakhona.
Unkosikazi Esilda Moyo ngowesifazane olengane ezintathu njalo ephila ngokuthengisa edolobheni leHarare yena uthi uhulumende kenze akufunayo ngoba akaqhubi lomsebenzi ngokuthanda kodwa akala enye indlela yokuziphilisa.
Siphatheke kabi lati ngoba mina ischool fees ngiyithola konapho, konke ukudla ngiyakuthola konapho and imsebenzi yawo uyakwasitakula.
Lokhu kusekelwe ngomunye njalo baphila ngokuthengisa edolobheni leHarare umnumzana Sitsha Sitsha.
Alokhu kuhlo ngenxa yokuthi ngiyo impilo yethu antshiwa sivumile ukuthi sibe ngama-indigenous enje yiko esikuyenza kulapha eZimbabwe. Ngingasuke nsinga akule ngihamba khona.
Elinye lamacele ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai labo basole kakhulu lesi senzo sikahulumende. Emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe emahofisini awe-MDCT e-Harvest House lamhle mini umkhokheli walo umnumzana Morgan Tswangirai uthi leli nyathelo likahulumende we-ZANU-PF yisibonelo sokuba usehlulekile ukulungisisa isimo somnotho welizwe. Utshangirayo uthi kuyinto edanisayo ukuba endaweni yokufeza lokho iZANU-PF yakuthembisa uZulu ogoqela ukusungula imisebenzi eyedlula izigidi ezimbili, uhulumende usefuna ukujezisa asebethole ukuziphilisa ngokuthengisa. Umqondisi wohlangothi wenhlelo kuleli bandla umnumzana Bednico Bebe usole kakhulu inyathelo likahulumende lokuhlukuluzana labantu abazama ukuselela imuli zabo.
JMDC sithi thina siyehlulekile ihulumende ezanu ngoba angikaze ngibone umhlaba wonke jikelele ukuthi abantu abazithengiselayo abangaze baxabane lomuntu abangaze bakachaya umuntu abangatshontshi into yomuntu kuyathiwa bayathunyelwa amasotsha ukuthi ahambe ayebakhipha ngenkani. Akula muntu okhulume labo wabeza ukuthi bakhala ngani bemhlawumbe ngabe kuthiwa uhulumende nguhulumende oqondileyo ngawe uyakhuluma labo eza ukuthi uhlupho lwabo kuyini. Kodwa thina sikwaziyo ukuthi uhlupho lwabo abalalo loladalwa yiyo kanye iZANU-PF. Umbuzo omkhulu kuhulumende leZANU-PF ukuthi nxa lingakhipha abantu bonabo ukuthi bathole okokudla labantu ababo ngokuthengisa ezitaladeni lizabaphani ngaphandle kokuthi selifuna baye kufa, selifuna babe ngabantu ababakudla kwejele ngoba babengasela indlela abangenza ngayo ngaphandle ukuthi baze batshontshe abanye bakhona.
Wengeza uBhebhe esola inyathelo lokusetshenziswa kwabezomvikela ukususa laba bantu ikanti kungumsebenzi kamanisipala.
Uvele umanisipala ulamapholisa akhe nxa kulohlupho olunjalo kumele umanisipala asebenzise amapholisa akhe ukuthi akhiphe labo bantu ezitaladeni. Ngenxa yokuthi umanisipala uyakwazi ukuthi abantu abasebenzi abalakho abangakwenza ukuthi badle babhadale abantwana i-school fees uyazama ukukhulumisana labo umanisipala ukuthi kambe singenze njani ukuthi silincedise lingaze lagcwala izitalada zonke ngapha uhulumende ukuthi ufuna ukubathumela amasotsha.
Abenavuzi bakhala ngendawo zokuthengisela bethi kazeneli lezo kumele bayisebenzela kizo zisanelisa ukuthwala inkulungwane eziyisithupha kuphela. Ikanti nani lamalunga abo eHarare kuphela okwamanje lisedlula kancane inkulungwane ezilikhulu. Abezombusazwe bona balufanisa lohlelo oluqhutshwe ngomnyaka 2005 lwe-Operation Mrambatswina kanye lolwegukurawundi oluqhutshwe kwelemandebeleni ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umnumzana Themba Mliswa ubikwa ebotshiwe lamuhla emini eRungwe West esetheswa icala lokudabula amaphetshana amaposters awelunga leZANU-PF ancintisana lalokukhetho lwama-by-elections kule indawo kanye lokuphazamisa imihlangano kamnumzana Keith Guza. Ubikwa ebotshiwe siya eKaroi wasiwa enkambeni yamapholisa yemagunje emelele ukuya emapholiseni awe-law and order. Oye umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mujuru useqolise ebantwini ngoba ingxenye yonkokheli ngokuba ingxenye yonkokheli yelizwe echiye ilizwe liphakathi kodubo. Unkosikazi Mujuru waxotshwa nyakenye kubandla leZANU-PF esetheswa amacala ambalwa abalisa ukungethembeki ubusela ukungazi umsebenzi lobuthakathi. Embikweni wakhe uMjuru ubuze ukuthi kungani engathonisiswanga imithethwandaba nxa kuyikuthi amacala awethwesayo aliqiniso. Kodwa uMjuru kazange aphumele egcekeni ngokuthi uyasola na uMongameli Mgabe uqobo lwakhe esithi ungumuntu olandela isiko lesintu lokuthi abadala kabaphoxwa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Meli Dube yena othi amazwi kankosikazi Mujuru kawaphi ithemba labo abaxotshwa kubandla leZANU-PF ngegama lakhe.
I think into engiyibonayo ukuthi abantu ezweni leZimbabwe ngathi uimpatient kasela bekezelo ngoba ufuna ubukhokheli. Ngathi kule ndingeko enkulu kakhulu kule desperate need for leadership. Yikho ke owenza ukuthi abantu nxa bevele bekhangele ukuthi kulomunye umuntu engxenye ozathutha lokunye okutsha okunganithiwa kulomfutho. Bese bebona esekhuluma amazwi anganayaqanda basuka labo engxenye batheneke emadolweni bazitele ukuthi ha umuntu lo kambe kuyikuthi ezinye izinto abazikhuluma ngaye ziliqiniso uyesaba ukuphuma wesabani kumbeni laye uzama nje ukuba careful ngoba sisazi phela imbali yezanu ukuthi ungavele uphume ume laphana. Bayaqalisa-ke ukuthi bakuhlambaze bakudilive ngoba kabayifuni into okuthiwa yi-opposition. So kungaba yikuthi yena uzama ukutrade carefully, uzama ukwenza mbidana kancane kancane azathi sebona ithuba elihle lokuphuma abesephutha. Kodwa uZulu hhayi ayobekezele lolo kalisekho ngoba ithemba silisibile kubukhokheli obukhona kathese kalikho.
Nxa kuyikuthi kwelizayo simuzwe sesithi yena usekhokhela akusoze na lokhu kutshengise uZulu ukubana ubukhokheli bakhe abuqotho.
Ah, kungenzeka kodwa umzulu weZimbabwe phela I think uyakwazi. Ngikhumbula ukuthi uyakwazi kakuhle kamhlophe ukuthi bakhona ozinabashe, bakhona obanibana ozibanibanyana abaningi abaphumayo kuzano. Bangani bayamalaphana bathi qekelele bamalapha kodwa bathi sereni laphana baswela amandla baphelelwa ngamandla baqalisa ukuphesecute bathathelwa zonke into zabo bavuka bathanga bengaseyilutho. So kungenzeka ukuthi yena uyakubona ukuthi nxa uphuma kuleli bandla engxenye kakumelanga ufithi impuntu kanye uthiye ufake lakho ibandla kulimise njengalapha especially nxa ukhetho lusesekhathana kunjenje engxenye laye ngumuntu esafuna ukuthi ahambe nje kancane kancane.
Lo ngumnumzana Meli Dube ingcwethi ecubungula ezombusazwe bekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izakhamizi zeChitungwiza zithi zibonga ibandla lenkonzo lamasabatha ele Seventh Day Adventist ngokuphathisa idolobho lelo ngesikhathi zibhekane lenkinga kanye lobunzima empilweni zabo ezigoqela ezempilakahle lokusilela kwamanzi. Intathe izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umkhondisi weChitungwiza Residence Trust umnumzana Mavela Sikhumalo emele izakhamizi zaleli dolobha kunye lendawo ezigombolozeleyo ogoqela iManyame uze emavenkileni weChitungwiza Town Center ngenhloso yokuzobonga ibandla lamasabatha ngokuphathisa ukwelapha abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili kungelambadalo bemba lezibhorani ezilichumi lambili ngesikhathi leli dolobha libhekane nobunzima bokusilela kwamanzi.
Siyabonga kakhulu isonto leyi noma ibuya ngapha sasibona ukuthi abantu abaningi lapha esidungwiza bayahluleka kakhulukazi laba abagulayo bayahluleka ukuthi bathole izimali zekuya kuma clinics ethu. Njalo lokhu kubuya esikhathini sikwazi ukuthi isidungwiza hospital siya privatize ama departments amanye anjenge pharmacy anjenge laboratory le radiology yabo njalo le motor
ngezikhathi eziningi uthi abantu abenelisi ukubhadalela ukwelatshwa ngoba izibhedlela sezidula njalo lamaklinikhi engasebenzi kakuhle ngokusilela kwemithi. Izisebenzi zamaklinikhi lazo sesile minyaka emibili zingatholi iholo kakuhle ukuphazamisa ukusebenza kwazo. Ethi kuqakathekile ukuba imisebenzi efana leyaleli sonto ibongwe.
I-SDA ithe ibuya yabona indubo lezi njalo yabuya yalungisa indubo esibona ziyizo ezihlupha abantu kakhulu. Udubo lwe-health lona lelo, lo dubo lwamanzi, ukuswelakala kwamanzi lapha eChitungwiza. Kuthi yikho thina sibone njenge-organization esebenza labantu, emelela izakhamizi zangapha eChitungwiza, ukuthi hayi kungcono sitshengise ukuthi siyabonga kakhulu.
Omnumzana Jacob Rukweza oyisakhamuzi seChitungwiza uthi ujabule kakhulu ukubona imisebenzi enje isenzakala ikakhulu ukulungisiswa okwenzwe eyinye iwadi esibhedlela esikhulu seChitungwiza ngokuphathiswa yilisonto. Ethi isifiso sakhe ngesokubona amanye amasonto lawo ephathisa kanje.
Sasizathaba kakhulu singabona amanye amasonto sekulamasonto amaningi kakhulu kodwa azake mbone ebuya enza lokho ekwenzele Seventh Day Adventist. Sasizathaba kakhulu nxa sibona amanye amasonto onke lawa ebuya enza izinto ezinhle kangaka ebantwini abahlala esijungisa.
Ibandla lenkonzo ele-Seventh Day Adventist libe le-crusade enkulu ephela ngomgqibelo ehlanganisele imisebenzi yokuhlolwa, ukwelatshwa lokunikezwa kwemithi kuzigulane kungelambhadalo eChitungwiza Town Center engenwe langomongameli waleli bandla emhlabeni jikelele umnumzana Ted Wilson. Idolobha leChitungwiza libikwa lilesikwelete esifika kuzigidi ezingamachumi amahlanu lane zamadola kwele Melika, $54 million, izigidi ezine zalesi sikwelete kungesa amanzi kumasipala wedolobha leHarare lapho elithola khona amanzi njalo lelidolobha libika lihlala livalela izakhamizi zalo amanzi. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Uhlelo lweStudio 7 Live Talk olwabatsha olwe The Connection namhlanje uNtungameli Nkomo lotatenda kumbo baxoxa labatsha abenelise ukungena kuhlelo lokuzafunda ngapha eMelika olwe Young African Leaders Initiative iYali. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Abahlengi bakwele China lokho belwisana lokuzama ukuhlenga izihambi ebeziphakathi komkhumbi obuthwele abantu abangamakhulu amane lamachumi amahlanu ngemva kokutshona engozini yokuna kwezulu elikhulu emfuleni weYangtze. Inhlanganiso yezindaba ithi sokufunyenwe abantu abalichumi lanhlanu kuphela lezidumbu ezinhlanu. Isithi izulu elilokhu liqhubeka lisina yilo eliphazamisa umsebenzi wokuhlenga laba bantu. Iqembu labalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo abalwisa uhulumende weNigeria beBoko Haram babikwa behlasele njalo idolobho leMaiduguri eliyilo uhulumende walelo lizwe aselenze isigodlo samasotsha alwisana laleli qembu. AbeBoko Haram laba babikwa besebenzise izikhali ezinkulu zama-rockets ukujikela amabhomba lama-grenade kodwa behlulekile ukungena phakathi kwaleli dolobho. Abasakhulayo beZimbabwe abangamachumi amathathu abangene kuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders yali bathi sebelungiselele uhambo lwabo lokuza ngapha eMelika kumaviki amabili alandelayo ukuze qhuba izifundo ezijonge ukuthuthukisa ontanga. Omunye wabasakhulayo laba nguYvonne Jila osebenza elenhlanganiso yeWomen Filmmakers of Zimbabwe kanye leInternational Images Film Festival for Women. Uyivonne wenza umsebenzi wokulwela amalungelo abasakhulayo labesifazana ikakhulu abemaphandleni esebenzisa imifanekiso yebhayisikopo. Asizweni ingxoxo yenze lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
I-Women Filmmakers of Zimbabwe inhlanganiso ekhangela indaba zamabhayisikopo, ikhangela ukuthi umuntu ongumama yena ngokwakhe ukhangeleka njengomuntu onjani nxa ukhangela ibhayisikopo. Women Filmmakers of Zimbabwe yalo ngingathi kule esiyithi yi-festival lapho esiyabe sithengisa khona imifanekiso yabomama etshiyeneyo eyabe ivela ezindaweni ezitshiyeneyo ezomhlaba. Lapho ethu esiyabe sikhangele khona amalungelo abomama, sikhangele ukuthi thina njengebhayisikopo singenza njani ukuthi senze impilo kamama ibe ngcono. So esikwenzayo ukuthi siyahamba ezindaweni eziningi ezitshiyeneyo kuhlanganisela nasemakhaya esiyafika-ke khona esitshengisa amabhayisikopo lawa bese sisizwa-ke sesiqoxwa nabantu labomama labobaba ezindaweni zenalezo sisiza ukuthi bona iziphi inhlupho ebahlangana nazo njalo yini esingakwenza ukuthi sizame ukuthi senze impilo zethu zibe ngcono endaweni lapho esihlezi khona lokuthi sizame ukuthuthukisa indawo zethu lapho esiyabe sihlezi khona. And khonapho ngingathi indaba esidayela ukuhlangana nazo ngisho lanxa sithengisa amabhayisikopo lanxa sixoxa labantu indaba ezihlanganisela ubudlangudlangu ezihlanganisela engathi i-gender based violence ezihlanganisela indaba ze-HIV sosiyabe sibonisana nama-communities ukuthi njengoba sihlangane lenhlupho lezi kuyini esingakwenza ukuthi impilo zabantu impilo zethu zibe ngcono.
Kuyini okukhangeleleyo?
Okokuqala mina ngathi ngamaviki awokuqala ayisithupha ngiyabe ngise-University of California, Berkeley, lapho ngiyabe ngenza khona i-public policy. So lapho ngikhangelela ukuthi ngibone ukuthi i-theory engilayo engangincedisa njani emsebenzini engiwenzayo.
Uyvonne Jali ngomunye wabasakhulayo beZimbabwe abangamachumi amathathu abaza ngapha eMelika kumaviki amabili azayo. Kuhlelo lweyali. Izisebenzi zithi ziyayithakazelela imizamo kahulumende eyokwehlisa inani labantu abagonyulwa emisebenzini elizweni ngokuthi amankampani abaqhatshayo aqale ajengise izizathu eziqinileyo engakakwenzi lokho. Uhulumende uthi amankampani la kufanele ajengise ukuthi azama yini eminye imizamo efana lokwehlisa umholo ophezulu oweziphathamandla zawo, njalo achasise lokuthi ukukhupha abantu emsebenzini kuzaqinisa njani amankampani la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Bolisani Ncube, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe njalo engusomabhizimusi, endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi, siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, onguye osungula lingxoxo.
Thina lokho okhulunywe nguhulumende, nguminister, siyakwemuka njengezisebenzi ngoba siyabe sesinanzela ukuthi ama-employers amanye babaqhatha abanye kade kungu-60% abantu nje mahlayana. Kodwa vele khona okukhulunywa nguhulumende into eqakathekileyo kungananzela nxa uba labor act ukuthi ungakaabantu kuyavele uyengeza ama-revenues nabo. Ulethe ama-financial account kube nesiqiniso sokuthi for sure you can sustain leyo bill. Kodwa bese kukhona bese ungalanze besenza intando zigxotha-gxotha abantu. So bi njengezisebenzi bamukela kakhulu ukuthi kuzanceda abantu, especially sinanzela ngendlela abantu abazihlawa ngalezi zinsuku.
Mnumzana Ncube, linyathelo elihle yini leli?
Ngokuma kwezomnotho sibili kuleli, hhayi linyathelo elingalungana. Ngiyazisisa izisebenzi lapho ezivela khona, kodwa iqiniso yokuthi isimo somnotho kasikuvumeli khonokho. Okuliqiniso ngeke ukubuze ukuthi akula business engaphongi ukuvala mahlayana kungenankinga. Izisebenzi kathesi zikhuluma nsuku zonke ukuthi amabhizinesi alezinyanga ezingu-6-7 bengahomi, hhayi ngenxa yokuthi abanikazi bamakhampani bathole imali, ngenxa yokuthi kunzima ukuthola imali. Engxenye hlezi ngasikhuluma ngesikhathi ezomnotho zime kuhle, kulokuqila okuthize kwama-companies kungenza isizathu kungakhanya kule ngqondo abakwenza. But okwakathesi hhayi akula ngqondo njalo kuzokuncede muntu futhi.
Mnumzana Sibindi, uthini ngamazwi kamnumzana Ncube, sikhangela ukuthi lawa amankampani abe ezazi ukuthi ami ngabi?
Singakhohlwa phela lamakampani esikhuluma ngawo ayilokhu ayikokho nenxa yezisebenzini. Uzananzela izisebenzi ngesikhathi ndizosa-right amakampani aqina aba makhulu. Kodwa kuba kuhlungu inxa izikhathi ezisiba nzima, amakampani asefuna ukuthi izisebenzi ezabenza baba yilokho abayikho khona bathengisa ibhizinisi abamphosayisabekawasebebalahla. Njalo ungakhangela ukuthi i-Labour Act ithi kufanele nokukhulumisana okuhle nokungesikhiwe sithi thina i-negotiating in good faith. Besibona ungathi amanye amakhampani abezesenza abengasahloniphi lesinqumo se-negotiating in good faith, ngaze bezenzela mahlayana bethi bona ikampani ayizenza imali abantu sebe-retrenchwa. Kodwa ama-workers laba bamele ama-workers ama-retrench bengabizwanga bathengiswa sibili koku abasegcekeni ukuthi kuhambe njani, ngoba umthetho ukliye we-Labour Act ukuthi kufanele kukhulunyiswane kuvunyelwane ukuthi abantu bahamba njani kuhamba ubani futhi. But lokungasenzakali so kuhulumende abone phaa lesi sinqumo bese kunanzelele ukuthi kulabanye amakhampani angenzela izisebenzi akhangayo ayephula umthetho. Ngikukhulumenze sinegcekeni ukuthi hathi bo into lezi azibanje kuhle kweze lizisebenzi ubonakale for sure xa ukuthi uya-retrenger for sure uqinisile ukuthi awusela mali.
Mnumzana Ncube, siyananzelela njalo ukuthi uhulumende uthe kumele amakampani abonisise ukuthi kukhona sekwenzile njengokuthi ehlise iholo lezisebenzi zalo eliphezulu kakhulu. Kuyenzakala yini lokho?
Akwenzakali ngoba kathi kuza kwethisa unless bangatshintsha i-Labour Act kayivumi ukuthi umuntu umehlisele iholo lakhe, njalo angekho ongavumi ukwehlisela iholo lakhe ngoba mangani ungabuyela namhlanje amakhampani akula khampani ayabalwa. Mina ngingathi kuleli lizwe nxa engafika amakhampani amachumi amabili anelisayo ukuthi ukuholisa izisebenzi zawo ngenyanga ngenyanga angaba yinhlanhla, kodwa kimi ngithi kawafika ivini ichumi nakwalisayo amakhampani ngikathesi sikhumisise ukuthi kunzima ngezimo zomnotho. Ukuthi kunzima njalo kube lesi problem yokuthi yazi izisebenzi nanxa bebona ukuthi lapha kuphuma ilutho. Faya lokho bedimanda umholo omningi, lokho bedimanda umholo omningi. Kabafika ukuthi bethi kathi khona apha vele sidimanda umholo othi uyawuthola ngayo. Lilitsheleli kathi abangaze aphuma njani elitsheni, abafiki nso lesi isikhathi. Ngasithi thina ngurhulumende ofaka lowo mthetho, ewufaka ngesikhathi umumo wezomnotho ume kuhle. Na asila ndaba sithi thina hayi ukawukhangelelanga yabo abaqonde ukwenza amabhizinisi, ukhangele lo tshoti.
Leyo bekuyingxoxo lomnumzana Bolisani Ncube, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe njalo engusomabhizimusi endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU, bebekhuluma ecingweni le-Studio 7 bekobulawayo.
Eya konge ya, yeah, yeah. Umangi guboni ngondo yami iya pambana. Nizizwa ngati ngisa ngani ungumngani wa. Awe sithando sami,
uyakwazi ukuthi uhlele ngimile. Shut up.
Umculo kaOwami othi Owami ohlatshelwa nguTama Lotina. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk.